ekhaya akagethi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali kayikho, wonke khona khonokho kuyadula. So ngapho sizafika siyazama lathi koko kunqatshela sikutholile, sinike laba abahamba ekhaya njalo nta njengomalethela abahamba isifisile ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthi umele izinto ekhaya, kodwa akufani ukuthi umuntu ayithenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo. So kumele vele la uzimisele ukuthi hayi manje uzazoluza kube kani, kodwa awutholi into oyifunayo uphele uyithumele ihambe ekhaya.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya, beyithengisa khonapha eSouth Africa efana labo mazoe lokunye okunjalo. Usuke wadibana lakhwena?
Ye, ngihlangane lapho edobheki lokhu notshwala. Utshwala lowu osemaplastini lobo bathini lobo okungathi isibhuku, obezwa ngesibhuku sembodlela, imbodlela ekhona ngathi ngamafutha. So ifana le mafutha leyo eplastiki lana ngiyibonile ejobheki, kukhona amazoe, kukhona ejobheki, into eziningi ezisuka ekhaya khonale. Kusuke kumangazi ikhathi manje njengoba lezinto ekhaya kuthiwa kazikho, tholakala sezingapha, zifika njani? Zikhona sile ngoba ngiyathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi ngo-September ngifika koBulawayo laphana ngizapha, ngathola enye imota kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu. Imota yayisiza ngapha leyo, iloda utshwala ngamathathi manje bodlula njani ebhoda, njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana, ngoba ngiyakwazi kusimagana ngoba bekwenza kufunyelwa. Kodwa kunengi okukhona kusokuto ongatholakala ekhaya sokholisa basikapha ukuthengiswayo noma legwayi lalo likhona futhi.
Manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na?
Kuyadula baba, kunagcela ukuthi ngathileze bona isikhathi wathenga impahla ze-1000 rand umalayitha uza-1000 futhi, ngoba uzathi uthi uyakhala umsikhombile sithi umthengisile sithi nobheka into edele ngizithenge nge-1000 rand la ngeke ucha ze-1000 rand bathi amna ngingena kuphi khonapho, ngoba la ngilebhinisampile ukuthwala impahla ukuthi jeke imali esoko awudinga mina nxa ufuna impahla nozifunisa ekhaya ngifuna imali engaka. Kuyadula, ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price, ngoba uzoyithenga impahla nge-1000 rand umalayitha esakhe ngifuna 1000 rand usehaya. Kodwa siyafikela cebo, ngoba thina sona sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona, kungcono kukwali kwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani. Asinacele singasilela.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane, liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya, lapho siyathumela izimali ngendlela ezithimile. Bakhona abanye abantu lapha eSouth Africa lapha abalama-akhawunti abalama-shops ekhaya, ungafaka i-100 rand ushatha 10 rand phezulu, so ungafaka i-110 rand. Abantu bekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-100 rand, so sibhathala 10 rand phezu kwethumela i-100 rand. So kuyasiza kulokhuyana. Kodwa into esike ihluphe ukuthi lezo mali esizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge, ngoba lezinto azikho lapho zidwala khona, zidwala zidula. So akunakuphela esingathi siyenze, siyalungisa ngoba khathesi abantu sebesenzela ukuthi baphile, akusanabantu besenzela ukumota khathesi. Sesenzela ukuthi uphile, ufike lapho usaphila ngokuphila, kuqala futhi usebenze ufike lapho ngokusebenza ukuphila. Akusela kuphela esingathi siyenze. Into zonke zinzima kulanti nje ehlangana ekhaya, ngaphandle kokuthi sibe le mali yethu eqondile ekhaya, or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya. Singene kurandi ecabinethi njengamazwe njabo enangebhiya, iSwaziland, Lesotho, iSouth Africa. Ngaphandle kwalokho akulanti ezilunga ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usiyaphela, kuyaba kuhamba njani kakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya, kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho weSouth Africa nangwawo asamanga kuhle mathi sewuntengantenga. So akusathembisa, akufana kuqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani, kuzalo kule msebenzi oyizabe, ngoba siya sivala isikhathi sifika kuNovemba December amakhampani amaningi ebetyengisa nje wodwa ukuthi akusananga kahle. Amanye azovula, amanye azovula late, amanye azosheshe ukuvula. Kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle eSouth Africa okakathesi. Kodwa bayenzile isamithi bona abakhokhela eSouth Africa, isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi. Kodwa bathe bala maplani abanawo, mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho, ingaba khona imisebenzi. Kodwa nakhona ebengasi umsebenzi anephilisa abantu, abe umsebenzi amaphilisi la ukuthi ma-season achoba lesizulu liyana kokhima izindlela kwenziwa nalokhuyana. Asazi ijob summit yokuthi izokhuphana. Kodwa-ke umumo wasekhaya mubi, ngiyabona ukuthi mangisiyakhaya umumo wasekhaya mrabi ilikusasa umnyaka lo ukuthi uphele 2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende yabe sewile, maye bengabophanga zaqina, maye ngathatha nisanga amasotsha, uhulumende uzowafuta okwesi-2 lomnyaka lo.